siyabonga jonga litshana njani izulu kandaba yikulamukela lokho emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine emhlaka 18 ngonhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
xa uyatshaya uyihlo olwele ilizwe wakuthathela ilizwe utshona umgijimisa, yiliphi ilizwe eliyabe likhona emhlabeni oyabe sililwele salithatha? Yikho kubuhlungu kakhulu kithi.
Abalwa impi yenkululeko abasekela umnumzana Emmerson Mnangagwa babhaxabulwe kabuhlungu ngamapholisa eHarare namuhla.
Bamthayile baphinda bamkhipha le-dread lela balifaka phakathi kwe-plastic balilahlele edini.
Isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party esithunjwe eGwanda izolo sitholakele sitshaywe kabuhlungu sagelwa inwele. ELeBotswana lithi izizalwane zeZimbabwe yizo ezethekele kulelo lizwe ngobunengi ukwedlula izizalwane zakwamanye amazwe nyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekungesengwele nja lamhla eHarare lapho abalwa impi yenkululeko ama war veterans abacatshangelwa ukuthi basekela umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa bexotshaniswe ngamapholisa batshaywa kabuhlungu bephoselwa njalo intuthu ehitshayo bazothelwa ngamanzi ababayo okutshiye abambalwa belimele kwathi abanye baqaleka. Ukufuthelana kuqhubekela phambili esigodlweni kubandla lezanu PF kulembiko ethi kusasa kulakho ukuqhamuka njalo udlakela ngoba amaxhuku amabili abanga ukuthatha intambo zombuso kuzanu PF ezaba etshengisela. Kubika uMavis Gama.
Ngabalwa impi yenkululeko labo ngesikhathi becula ingoma zempi belindele ukuzwa kunkokheli yabo ukuba umthethwandaba utheni ngemva kokuba bevinjwe ukuqhuba umhlangano wabo eCity Sports Center obulenjongo yokuxazulula inkinga esezihlasele ibandla leZANU PF. Ekuqaleni bekumelela umhlangano wenzelwe esigodlweni sebandla leZANU PF kodwa wadluliselwa enkundleni yeCity Sports Center. Ngemva kwesehlakalo lesi umkhokheli wenhlanganiso yabo iZimbabwe National Liberation War Veterans Association umnumzana Chris Mchangwa wenza umhlangano lentathela izindaba esola inyathelo elithethwe ngamapholisa esithi sebeza kuya kumongameli Mugabe ukuba baxoxisane ngalolu daba. Baze bevelela kuzigaba ezehlukeneyo lanxa imibiko ibingethi iningi lamalunga abalwa impi laba bebemiswe kuzindlela ezivelela kumadolobha ehlukeneyo amapholisa ebavimba ukuqhubekela phambili ngenhambo zabo. Abanye sebeze belindwa ngabezomvikela kanye lamapholisa. Kule mbiko esingenelisanga kuyigcizelela ethi esilobela kutshiswe imota yamapholisa akade evimbe abafuna ukuya emhlanganweni lo namhle kuseni. Omunye wamawoveti ongathandanga ukubethwa ngegama engovelele kwelemandebeleni utshengisa ukukhathazeka kwakhe ngalesi sehlakalo. Wasola ukwenza kwamapholisa ukuba lwisa bona befuna ukuqhuba umhlangano nje njengalokho okusekelo sombuso okusekelwe ngomunye laye ovelele eMrewa umnumzana Thapiwa Chimoto. Emhlanganweni lentathela izindaba umkhokheli wama war veterans umnumzana Mchangwa uveze ukukhathazeka kwakhe ngokwenziwe ngamapholisa lokhu.
This is a monstrosity which borders on sacrilege, which we saw today. To see war veterans being beaten by the
Kambe ukubona ama war vet echaywa ngamapholisa. Sizaphenduka njalo siye kumnumzana Sekera Mayi ngoba sifuna ukuxoxisana lomongameli Mugabe. Amalungelo ayephuliweyo ngamalungelo akhona esisekelweni sombuso welizwe.
Umnumzana Zenzo Ncube wasemathebeleleni North ongomunye weziphathamandla zenhlanganiso yamawovet ngomunye wabaphatheke kubi phezu kwalesi sehlakalo ngesikhathi ekhulumisana lentathela izindaba owenzelwe eHarare Club.
Xa uyatshaya uyihlo olwele ilizwe wakuthathela ilizwe utshona umgijimisa, yiliphi ilizwe eliyabe likhona emhlabeni oyabe sililwele salithatha? Yikho kubuhlungu kakhulu kithi. Nxa usibona ama veterani bona botho ngamantu abakhululi belizwe, abantu abathathi ilizwe, sebegijimisa umgwaqo wonke abantwana bekhangele. Sesingoba bamkhulu. Sesingaphambi kweminyaka efika kuma 60 years. Kodwa nxa sesiyagijinyiswa sikhululela abantu, thina sikutshiwo yikuthi yena namhlanje lapha sithi abasekele bengasihluphi vele singabayanga sihamba ngenyawo.
Unxibuthi bacatshulwa yikuba iningi lamawovethi beligciniwe ngabezombutho lamapholisa kusukela izolo ukubavimba ukuza eHarare ukuzahlangana labanye babo.
Ama-provinces abaningi amanye belamabhasi ayi-4, amanye belamabhasi ayi-5, abanye belamabhasi ayi-6. Amabhasi maningi omangalisayo ngeprovinsi ngoba bakaze bekhulume belo minister wabo lo national chairman wabo uMtshwangu.
Amapholisa abevimbe indawo lapho ukwejisela khona uZulu e-Africa Unity Square ngemva kokuba amawovethi eke ayakiyo ukuyalindela abanye babo. Amapholisa abehlomile abelindela indawo esalela wonke umuntu lozihambelayo ukuba angaqumi loba ukuhlala kiyo. Lokhu kuhlukuluzwa kwamawovethi kuza ngemva kwezehlakalo zemhlanganweni weMazowe esigabeni seChiweshe lapho umkamongameli uNkosikazi Grace Mugabe ethule amazwi akhe echothoza amawovethi kwabangela ukuxotshwa kwenkokheli yale nhlanganiso umnumzana Chris Mtshangwa kanye lonobhala jikelele wayo umnumzana Victor Matemadanda. Konke lokhu kwenzakala kulokudonselana amandla ongakaze kubonakale kubandla leZANU-PF phakathi kwexuku okuthiwa likhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa elithiwa Lacoste lelikhokhelwa ngunkosikazi Grace Mugabe elithiwa G40. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gamba.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iHeal Zimbabwe leCrisis in Zimbabwe Coalition zithi zikhathazekile kakhulu ngokulwisana okwenzakala kubandla leZANU-PF. Zithi ukudlephana lokhu sokusenqabela uhulumende weZANU-PF ukuthi alungisise inkinga ilizwe elibhekane lazo ezigoqela indlala lokubhidlika komnotho. Sixhume isiphathamandla senhlanganiso yeHeal Zimbabwe umnumzana Rawlings yena othi ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission kanye lebona ngendaba zokuxolelana kumele zingenele kudaba lweZANU-PF lolu.
I-message yethu sifuna ukuthi abantu bahlale bezwisisana bekhulumisana njalo abantu ithabelini ukuthi abantu abahluphani but kumele abantu bakhulumelesane bazwisisane. Yikho lakho siyenza sikuthi as an organization iyakhuthaza ukuthi umongameli welizwe kumele umongameli welizwe akhuthaze abantu bonke baseZANU-PF ukuthi bazwisisane bahlale bonke bezwisisane.
Siyabona seke wazama ukukhuza uMgabe kodwa ngoba bakhangele isikhundla sakhe kuyaqhubeka ukulwisana lokhu phakathi kwecele likaMnangagwa le G40. Ubona esenelisa yini ukukuqeda lokhu kulwisana?
Ngiyacabanga ngevoti uyakwanisa ukuthi abantu bonke bazwisisane. I-constitution yethu iyangikhuthaza ukuthi yena tshela abantu bonke ukuthi bazwisisane, bakhulumisane. Yikho why the people voted the constitution to become law in Zimbabwe.
Lithi lina njengenhlanganiso likhathazekile njalo ngokukhethana ngemihlobo esingathi yi-tribalism okukhanya sokukhona kuZANU-PF. Ungachasisa okuningi khonapho?
Olapho ngangikhuluma with ama-statements uZP Mpoko, what he said in Chiweshe. So what we're just saying ukuthi kumele uVP lomengameli welizwe iZimbabwe akuthaze ukuthi abantu nje vele they have different tribes but at the end of the day iZimbabwe iyi-one. Abantu kumele bakhulumelisane bazwisisane bonke mhlaba wonke jikelele.
Abanye bathi sebesesaba babona ngani kungaba lempi eZimbabwe ukulwisana lokho kuZANU-PF kungaqhubeka. Ukubona njani wena?
Asifuni nabantu nokulwisana ilizwe leZimbabwe. Sifuna ukuthi abantu bahlale bazwisisane. Nxa they have ama-problems bahlale phansi bakhulumelisane Yeah, njalo I think kuya encourage ukuthi abantu bahlale in a peace environment.
Umnumzana Rawlings Magede ngobona ngokwethulwa kwemibiko kunhlanganiso ye Hill Zimbabwe. Sikhulumela ezesikolweni iHarare. Sizaphatha kabanzi udaba lokudoniselana kubandla lezano PF kuhlandla elilandelayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Unobhala obona ngezomvikela esigabeni seMathebeleland South kubandla le-People's Democratic Party umnumzana Elliot Shelton obethunjwe ngabantu abangaziwayo izolo utholakale limele kakhulu njalo egelwe inwele. Asenelisanga ukukhuluma lo Shelton kodwa esinye isiphathamandla saleli bandla umnumzana Petros Mkwena ulandise okuningi ngalolu daba.
Abantu bebe kuplain clothes, but abanye uyabazi, abangu 5, bebe baningi kakhulu, up to 20 something, but wazi abangu 5. Bamthatha bayala egangeni, yikho khona ngale, bafika bazise umthaya khona ngale, babuya la bemfake ebhisini babe bazomfiya. Uyakubona nawe usiya eShowground, ngeBulawayo Road endleleni bamdampa khonaphana, wabuyela, bamyekela.
Kachaywanga yini?
Bamthayile, baphinda bamkhipha le-dread lela, balifaka phakathi kweplastiki, balilahlele ebhini.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa isizathu sakhona ukuthi bayenze lokhu kuyini?
Isizathu asizanga sisizwe sibili ukuthi kuyini. Njengoba laye singazanga simbone, sisamdinga ukuthi simbone. Kulelaba bamfonelayo bakhuluma laye ngefoni. Sibe singasakwazi ukuthi uhedas bakhuluma laye ngofoni e-undergard kumbe urivisiwe for sure nje abanye besithi bambone.
Umnumzana Petros Mkwena isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseGwanda. Elebotswana lithi inani labantu abangene kulelo lizwe inyakenye litshengisa ukuthi abeZimbabwe yibo abanengi ukwedlula bonke abakwamanye amazwe ngoba befika phose isigidi esisodwa 1 million. Kubika uMartin Ngwenya.
Umbiko osanda kukhitshwa nguhulumende wakwele Botswana uthi abeZimbabwe abangene kulelo lizwe bedlula inkulungwane ezingamashumi amakhulu ayithoba minimbili i-800,000. Lokhu kuphose kube ngamachumi amane ekhulwini ezivakathi zonke zamanye amazwe zabangene eBotswana nyakenye. Ugwalo olutshengisa inani lezethelo khomba ukuthi umngcele wePlumtree kanye leRamakhavani yiyo ephithizelayo odlula eminye imingcele eBotswana. Lolu gwalo luthi kulabantu abayinkulungwane eyodwa abangena eBotswana nsuku zonke bevela eZimbabwe besebenzisa umngcele wePlumtree. Noma nje iBotswana isithi inani leli likhomba ukuthi abantu laba yizethekeli, isizalwane seZimbabwe uJames Hlatshwayo uthi laba ngabadinga imisebenzi ngoba lazivakathi ezingangena ngenani eliphezulu kangaka malanga wonke.
Actually okwenzakalayo ukuthi abantu labana asoma tourists, it's a misclassification. Abantu labana they are economic refugees. Ikuthi nje eborder ngale abantu bayakwazi ukuthi ungabhala ukuthi you are seeking employment nxa ungena kwamafomu akhona afilwayo, ungabhala ukuthi you are seeking employment angeke ungene. That's why everybody writes ukuthi bangama tourists mbena bethu they are visiting friends or relatives.
Kukanti uCaston Love uthi inani leli bufakazi bokuthi eZimbabwe umumo omnotho awumanga kahle.
Inani leli elabantu abangu-1000 ababalwa bevele elizweni leZimbabwe besize eBotswana litshengisela ukuthi khona umumo mubi eZimbabwe. Njalo inani leli esilolodwa elabantu abangenayo lapha kulabanye abantu abayeqayi uthango beziza ngapha ama-illegal immigrants. Yoni inamba yawasikwazi ukuthi bangayi kodwa utshengisela ukuthi izinto azimanga kahle.
inani labangena kwele Botswana elanyakenye lehlile ikakhulu lisuka kuzigidi ezimbili nxa kuqathaniswa lomnyaka ka 2014 ngemva kokuba ele Botswana lomise imithetho yokungena kwabantu ibanikeza amalanga amalutshwane isitshengiselo sokuthi inani lalingasizwe zivakatshi zinombolo ezikhomba ukuthi phakathi kwabangu 800,000 abangena kwele Botswana abangaphezulu kwe 700,000 baphindela ekhaya kungaziwa ukuthi inani labantu eliphakathi bangaphi Kufaniselwa ukuthi iphose izigidi ezintathu zakwele Zimbabwe sazaphuma elizweni ukuyadinga ukuziphilisa emazweni angomakhelwane laphetsheya ngesikhathi umomo omnotho kanye lwezombusazwe ungacaci. NgingoMartin Gwenya owendaba zeStudio 7 ngisabulungu leBotswana.
Sithanda ukulazisa ukuthi iStudio 7 isiguqula indlela elilakho ukubala ukubuka kanye lokulalela indaba zethu enkundleni zebulenjini ku website ethi voandebele.com ku desktop la kumakhale kukhwini iStudio 7 izaqhubeka ilethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe kanye lezemhlabeni jikelele Ku Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazana sikhangela udaba lwamalobolo kulandela imbiko ethi abanye abesifazana bathi kabafuna ukukhitshelwa amalobolo Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Uganda abophe umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Kizza Besigye oncintisana lomongameli Yoweri Museveni kukhetho lokudinga umongameli oluqhutshwa kusasa. Abadinga ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika abathi umnumzana Marco Rubio loTed Cruz sebesole kakhulu umongameli Obama ngokwazisa ukuthi uza kwethekelela kwele Cuba ngenyanga ezayo. Umbango wezikhundla kanye lokulwisana kubandla leZANU-PF sokufike kuzinga lethusa abantu abaningi abayizizalwane zeZimbabwe abaphakathi kwelizwe labaphandle. Lamhlanje elinye ixuku labalwa impi yenkululeko litshengisele lisola enye inkokheli yebandla kwaba lokugijimisana lamapholisa okuyinto engakaze yenzakale. Ingcweti yezicubungula ezombusazwe kanye lozulu jikelele bathi bakhathazekile ngalesi simo esiselizweni ngoba kukhanya sokungasela nkokheli elobubelo elizweni. Kulokuthi abamabandla aphikisayo basebenzise leli thuba ukudinga usekelo ebantwini bathathe amanyathelo okususa iZANU-PF embusweni lawa amabandla aphikisayo akhanya efuqelana kachana njalo elokudonselana. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele intatheli izindaba uSimbarashe Nembaware kanye lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Patrick Dube onguye osu uxolo. Patrick Dube onguye osungula lingxoxo.
Owathi sibona bakhangela izisu zabo. So nxa besilwa bona bengokwabo, sekufanana labantu abo umuntu nxa besilwa wena ungayingenela ungalimali. Okungenziwa kathesi sibili akula ngaphandle kokuthi bona beke beqale beqedile impi zabo, kumbe nikho lapho esingabona khona ukuthi nxa impi zabo zingaphela bazaphelela kuphi.
Athi phela singagoxa izandla zonke nini sibona izinto ziwonakala.
Ugoqa izandla siqale kudala, asiqalanga namuhla. Into kumele siyivumele ukuthi ayugoqa izandla siqale kudala. Sesisivumele isimo esinje okwesikhathi eside senzakala. Kade sonke umuntu uthabile, dabulela ukuthi ya, namhla kubatholile ama-ovid. Kodwa eqinisweni ukuthi abantu bahluphekile kule ndlala elizweni, into ziyonakala.
Yekona ngezele khonapho.
Yes.
Ngo ngathi uzama ukuthi ungenele, uyangenela usiya ehlangothini lekabani. Ngoba bona ngwabo nje ababhizi bayalo. Namhlanje nje amaovethi ebewathaya. So uyasukuma ukuthi uyangathi.
Kodwa phela abamabandla aphikisayo, inhlanganiso ezizimeleyo, i-civic organizations kumbe i-civic society, kumele ngaba kukunye abakwenzayo.
Ye limkothelelo ama opposition party alelungile ukuthi attitude action ngokwenza ngale izinto anike ahlala nje egoqizane yafu zabonakala ukuthi ke njengoba kuliwa kanje kube lithuba labo ukuthi ke sibabone labo ethandwayo owashini mncube obithi ibethungamela kodwa ke kulusizo ukuthi ke bazijulele kufunakala ukukhokheli endaweni nje ukuthi ke nxa ibandla lethu elikhokhelayo elibusayizile elisemanyaleni kuliwa i-opposition ayithi take advantage. Unfortunately-ke akula muntu enza njalo. Okutsho ukuthi-ke ilizwe lingaqhubeka kunjalo, kulanjwa, iZANU-PF iziqede impi zayo, iqhubeke futhi ibuhle iZANU-PF.
Lami ngiyavumelana lapho sibili ukuthi kulisizi ngoba i-opposition esekhaya kumbeni labo esengathi ngama-civil organization okwakathesi ilizwi abanalo. Singazi kumbeni ngoba labo sebediniwe ukuthaywa kodwa ku-opposition khona engakutsho ukuthi bona baphanjaniswa ukuthi labo balwela izikhundla. Ngubani oza ngena esikhundleni xa kuyukuthi siyawina.
Sikhangeleke kankosikazi Mujuru laye ukhanya sezimisamisa seze watsho lokuthi ukuthi uselebandla lakhe le-People's Party. Libona ngani lizanceda na ukuletha inguquko eZimbabwe?
Okwakuletha inguquko khona kuyahlupha ngoba ungakhangela laba ngabantu abavela kuZANU-PF osekutshintshe ngabo namhlanje kuliko sizabona another split of vote during election time.
Bangabambana labo Tsvangirai labo Welshman labanye abamabandla aphikisayo aliboni ukuthi engxenye kungaphuma ububelo asimba.
Ye ukubambana bengabambana sibili kuze kube lento ecacayo kodwa uhlupho oluzaba sekuthini nobani ozathungamela. Ye uFord lapho uchile ukuthi khona bonke bakhayela izikhundla emaphathi nabo ngona wodwa wathi moke sizohlangene wafaka umjuri ukuthi uWelshman uTsvangirai uMangoma uDabengo nibani kubona abo ozafuna ukuthungamela ngomunye. Otherwise-ke i-solution ukuthi bebambani ngoba abantu abaningi sebekhathele sibilini ngokwenziwa iZANU-PF imisebenzi ayikho abantu kanamba yamatisha aholi isebenzi abantu babadiniwe uma imjuri ubukile sibili nje omama abaningi izolo bekhuluma pha umsakazi besithi-ke ubona kuyabomama bangamvoteli uma imjuri ngoba sebekhathile ngabo babo.
Ubona njani wena Dube?
Kumbule futhi ukuthi abaqali ukuthi bezame ukuthi bebe yi-coalition yinto esike yazama ngaphambilini kodwa kwehlula. So siyazibuza ukuthi kambe shuwa kuna lapho esingasilela khona uZANU kuyaliwa u-opposition kuyaliwa kusho ukuthi ilizwe sekumele libukele nje libakhangile beqale beqedane bona bodwa bazathi nxa sebeqedelane bona bodwa thina sesingazingenela.
Yikho engwalayo khona lokho Dube ukuthi abantu makhaza sigqoke izandla simelele ukuthi abamabandla aphikisayo kumbe abenhlanganiso ezizimele.
Ngizakhumbula okwenzakala ngo-2008-09 ukuthi-ke abantu bafuqa ukuthi basebelambile. So-ke kungafika isikhathi sokuthi abantu sebelambile njengo-09-08 kulapho-ke abantu abazangena khona ezitradini sabona amasotha esiyalutha izitolo laphana belambile bengaholanga kungela into elizweni la. So-ke I think i-situation efunakalayo ukuthi abantu bethule besukuma bona bodwa ngoba ukuthungamela isibili kungaqhela kumaphathi hhayi abukho. Thina esiphansi esilambile into ezasukuma siqalise ngathi nama-demonstrations ama i-revolution efunakalayo le. Otherwise ukukhokhela hhayi asikhohleni ngakho nama-civic organizations ama-NGO lawa abhizi ngama-program abo ukuthi bayabhala nje i-reports abafaki esingathi yi-push yokuthi abantu be-take action.
umnumzana Simbarashe Nembawari yintatheli zindaba ubexoxa endawonye elo mnumzana Patrick Dube ocubungula izombusazwe bebelo Praxedis Jeremiah we Studio 7. Abafuya inkomo bathi ukusetshenziswa kwenkokheli yomdabu kwenqabela ukuhanjiswa kwenkomo ezilomkhuhlane esigabeni yiyo yodwa indlela engenza kube lula ukuqeda ukumemetheka komkhuhlane wamasondo lomlomo i-foot and mouth. Njalo bathi kumele kusetshenziswe ulwazi oluvele lukhona kuzakhamizi esigabeni esezike zaba lalumkhuhlane, kubika uNothando Sipanda.
Ingcwethi kanye labalimi bebethe gwaqa ngolwesithathu kobulawayo, kukhulunyiswana ngamaqhinga okuqeda umkhuhlane wenkomo we-foot and mouth disease obikwa usumemetheke wagcwala kwisigaba eziyisithupha zelizwe. Ekhuluma emhlanganweni lo owe-multi-stakeholder workshop for the development of a national foot and mouth control strategy ophethe uhlangothi lwe-Food and Agriculture Organization ezansi yezwekazi le-Afrika, uDr. Chimimba David Phiri uthi kudingwa ukukhulumisana ngoba lumkhuhlane uyawuqhubeka ugcwala kungakhathalekile imizamo kahulumende yokwelapha inkomo kanye lokuthi inkomo zingasuki esigabeni zisiya kwesinye zingela ncwadi yabodokotela bezinyamazana. Uqhubeke esithi ukungani kwezulu okwenza amadlelo asilele sokwenze inkomo zingene endle lapho ezisuka zihlangane lenyathi bese zithelelana njalo lomkhuhlane. Umnumzana Alfred Svanda ngumlimisi ongenelaye lomhlangano. Uhulumende uthi uyaphathisa ngokubapha imithi kungela mbadalo kodwa uDubo yikuthi abakhokheli ezigabeni abaphiwanga amandla okulawula ukuhamba kwenkomo endaweni zabo. Izinduna kanye labalisa uthi balinkomo kulezi zindawo kungakho yibo abangakhaliphela ukukhangela ukuthi akula nkomo ezingena emangweni wabo zingela ncwadi kulabalimisi be-veterinary service abenza umsebenzi nje besemahofisini yabo bengakhathali kangako ngezifuyo zabantu.
Veterinary services officer bahlala kathana kabakho ebantwini nsuku zonke kanti bakhona abantu abahlala labantu nsuku zonke njengezinduna njengabalisi.
Ingcwethi kwezokufuya umnumzana Mhlupheki Dube uthi imizamo kahulumende isithele izithelo ngoba eMatabeleland North lumkhuhlane awusamemetheki ngendlela owawumemetheka ngayo kunyanga ezidluleyo. Imihlangano enje uthi iyasiza ngoba abantu bayabonisana lengcwethi ezivela kwamanye amazwe baningane amaqhinga asesebenze kwamanye amazwe.
Mbona ngani ukukhulumisana kuyanceda kodwa kuningi ke okumele kube khona nxa ukhunywa ukontrola kwe-foot and mouth kumbe ukuvikelwa kwe-foot and mouth. Okuqakathekile kwakhona ukuthi inkomo zingaphonguthwalwa zisiyale lale zidabula elizwe lonke.
Udube uqhubeke esithi lanxa inyamazana ezifana lenyathi ziyingozi izakhamizi eziningi sezikwazi ukuthi zihambise nini inkomo emlageni lapho ingozi yokuthelelwa lumkhuhlane iyabe iphansi. Ngesikhathi izulu lisina uthi yikho lapho inyathi eziyabe zilala umkhuhlane kuthi sokusiya ebusika sokunganeno inkomo zisenelisa ukuhlangana lenyathi zingathelelwanga lumkhuhlane ngamandla. Ngenxa yalokhu uthi kuqakathekile ukuthi kusetshenziswe ulwazi oluvele lukhona kuzakhamizi ukwenqatshelwa ukumemetheka kwe-foot and mouth.
Sebafunda-ke izakhamizi ikakhulu uzathola ukuthi endaweni eziningi lapho abalakhisa khona lapho kule nyamazana bangenisa inkomo engxenye ngabo-June ngabo-July. Uzananzelela ukuthi umkhuhlane lwe-foot and mouth uthelelwa kakhulu nxa inyathi sisela lamathole amathole sisemancane.
Lumhlangano uphathwe kobulawayo ngemva kokuthi kuphathwe ofanayo eHarare izolo. Ungelwe ngosibalukhulu bakahulumende, ingcwethi kwezokufuya kunhlangothi ezithiyeneyo kanye labafuyi benkomo abavela emhlubulweni weMandebeleni. Inhlanganiso yeFAO iphatheke kakhulu ekulwisaneni lalumkhuhlane lapho esiphathise ngezigidi ezilithumi zamadola i-$10 million kufika lonyaka. Imele iStudio 7 kobulawayo, ngingunothando Sibanda.
Ayihlukane mthokazi, lilale.